abatsha bathi ukusonakala kwenkundla zakulezi nsuku zokudlalela imidlalo ehlukeneyo ukwenza ukuba kube nzima ukuba abadabuka eZimbabwe bencintisane nabanye abadlali. Imidlalo efana lenguqu ayila nkundla zakulezi nsuku ezivunyelwa ukusetshenziswa emhlabeni jikelele, ukuthi inkundla zemidlalo efana lokugijima, i-tennis, basketball, cricket, volleyball lokunye zisimeni esibi kakhulu. Abatsha bathi lokhu kuphazamisa imizamo yabo yokuthola imali ephiwa amanye amazwe eyokuzilibazisa kanye nokuvuselela inkundla zemidlalo. Omunye owake wadlala umdlalo wekhilikithi uDumisani Mankunzini uthi kuyaphazamisa ukuswelakala kwenkundla zemidlalo zaphezulu.
Ukanti-ke lapha ekhaya eZimbabwe abadlali kuma-grounds wona lawo amahle alungiswe kuhle. Ungakhangela nje nxa ngikutshela mina njengomuntu owadlalayo umdlalo imidlalo leyi at a professional level, ngikutsho utshengisa ukuthi khona kuba nzima kakhulu ukuthi nxa ungajwayelanga ukudlala ema-ground alungiswe kahle amahle ale infrastructure enhle yonke into ilungiswe kuhle, kuba nzima nxa ususiya dlala ema-ground asevele elungiswe khona okuthiyana kodwa vele kuyaphambanisa i-performance yakho. Uzabona into lezithuthwa sithi ya abantu bezimbabwe abadlali kuhle abayenzi kuhle.
Lokhu kusekelwe ngujerry zingwevu owake wadlalela iqembu lezimbabwe saints ngo-2002
kule midlalo engifana labo ukubhukutsha asomdlalo nje wokuthi umuntu engawufunda esekhulile ufuna iy'ndawo zakhona labaqeqeshi bakhona abakwazi indlela ezintsha ezakhathesi ezokuqeqesha umdlalo njengokubhukutsha.
Osakhulayo uDelicious Mathuthu uvumelana nozingwevu.
Ngakhangele inkundla zethu ngapha ezokuzilolonga zikhathana kakhulu zisalele emuva nxa sikhompeyare lokhu zenza ama-Olympics and umdlalo osuka ngapha eZimbabwe nxa sesifika ngikhona ngale kuma-Olympics kule kungenzeka ukuthi umuntu ephuke.
Oloba imidlalo yenguqu ubuhle benkosi Ncube uthi kumele uhulumende aphanye alungise indawo zokudlalela imidlalo yesithi isithembiso somphathintambo kahulumende obona ngezemidlalo unkosikazi Cathy Coventry esokulungiswa kwenkundla zemidlalo kumele sihlezeke.
If ngingaba lithuba lokuhlangana naye ngumbuzo engilawo ukuba asazise ukuthi yiphi imigomo ahlangana layo.
Kodwa umsekeli womphathintambo wezemidlalo unkosikazi Emily Jesaya uthi uhulumende uyakwazi okudingwa ngabasha kwezemidlalo.
There are a number of ongoing projects of infrastructure upgrade of the sports facilities across sporting disciplines.
Ugatsha lwezemidlalo lwenza okuningi. Ziningi inkundla ezilungisayo ezigoqela inkundla ye-National Sports Stadium. Siphiwa imali kusikhwama sikahulumende lapho somabhizinisi abazimeleyo. Sizimisele ukuba kungabi le ndawo loba umuntu osalela emuva.
Unkosikazi Coventry wathembisa ukuba inkundla zemidlalo ezigoqela e-National Sports Stadium ziyabe sezivuselelwe kufika uNhlangula lonyaka, kodwa akulalutho oselenziwe kuze kube lanamhlanje ngoba iqembu lenguqu ele-Warriors lokhe lidlala imidlalo yalo kwamanye amazwe. Lokhu kwenzakala kuqembu lenkezi Platinum lele-Dynamos azamela eleZimbabwe kumncintiswano we-Confederations of African Football, CAF. Amaqembu la akhangelelwe ukuba azadlala imidlalo yawo eZambia nakwele-South Africa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.